Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni o Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court lamhla limise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba. UBlessed Mhlanga isokuba ahlawule imali yesibambiso ibayo.
Ngabantu abangenelisi ukuthi bazenzele izinto singathi beneficiation le value addition ukukhonoko singabe sikuthatha kwemvelo zenelisi ukugcina amazwi ethu kungaze kwathi nqa sokuthe kwaba le mali imali yakho ibizichwadeke ezikhwameni
uqhutshwa umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumanyane wamazwi akuSADC ele Ukraine selivumile ukubeka phansi izikhali lisithi lifisa ukuba iphele impi ephakathi kwalo lele Russia. So wonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Idalele High Court lamhla limise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba yiphephandaba leNewsday. UBlessed Mhlanga esokuba ahlawule imali yesibambiso ibail. Umahluleli uGibson Mandaza utshele inkantolo leyo ukuba uza vikela umnumzana Chris Mike igqwetha lika Mhlanga. Ngafisa ukuwenza ngodaba lolu. Umnumzana Mandaza kakhulumanga ukuthi uza buyela nini ukuya kwethula isinqumo sakhe. Umhlanga usebenzela njalo umabona kude we Heart and Soul TV. Walelwe ngeviki edluleyo ukubhadala imali yesibambiso kuthiwa wethula umbiko ephehla udlakela kungxoxo azenza lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Blessed Geza okhokhela abanye abalwa impi yenkululeko abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba esehluleka ukubusa. Umnumzana Geza uphikisa njalo ukuba umongameli Mnangagwa ahlale embusweni kungafika umnyaka ka 2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe kulabafuna ukuba aqhubeke sembusweni kuze kuyefika u-2013. Sixoxe ngokwenzakale edalele High Court lamuhla lo mnumzana Mike.
So the case remains adjourned. It is our anticipation that in the next few hours we'll be hearing from the High Court as to when the case will resume.
Inkantolo imise ukuthethwa kwecala leli. Sinethemba lokuthi kumahola alandelayo sizabikelwa inkantolo ukuba udaba lolu luzahlolisiswa nini. Sizakwazisa umuntu wonke singabikelwa ngokuthonisiswa kodaba lolu.
A matter might be postponed or deferred or stood down sine die without a specific date and time. Subject to the administrative arrangements of the court.
Lokhu kuyake kwenzakale kungabekwanga isikhathi kumbe usuku lokuthonisiswa kwamacala. Sibona engani yikho okwenzakale lapha.
So we are in the middle of argument and it would be improper for me to go into the arguments of the application that is before the court.
Singeke sakhuluma okuningi ngalokhu.
Court session to resume imminently after his consideration of the relevant issues.
Umnumzana Chris Mike ligqwetha lentathela izindaba uBlessed Mhlanga ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumanyane wamazwe akumhlubulo oseningizimu yezwekazi le-Africa we-SADC Ordinary Council of Ministers uqhutshwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe amaqhinga okuthuthukisa ezomnotho, ezokuthengiselana, inhlelo zokuqeda indlala kanye lezomvikela. Umhlangano lo obuholwa ngumphathi ntambo kahulumende weZimbabwe obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Amon Morira, njalo umhlonishwa kungumabhalane weSADCO umnumzana Elias Makosi, ubuhlola izinqumo ezathathwa embuthanweni edluleyo yalomanyano lokuthi zizafezwa njani. Kusasa umgcini sihlalo weSADCO umongameli Emerson Nangakwa ukhangelelwe ukuhola umhlangano wabakhokheli bamazwe akulo umanyano ozaqhutshwa ebulenjini lapho kuzacutshungulwa khona okugoqela ukungahlaliseki okuselizweni le-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Khona nje okuningi nxa singathi siyakunanzelela kusho ukuthi bebekhuluma nje singathi ngama-matters arising from ama-previous meetings mbe lokho kwakhulunywayo. Esikukhangele kakhulu ukuthi nxa bekhangela lokho esingathi ngesilungu i-matrix yangkhona i-implementation ukuthi kambe khona konke ababekhulume ngokuthi kuzakwenzakala sokusenzakala yini njalo kwenziwa ngubani isikhathi bani kuyalandela yini isikhathi okumele ukuthi kwenzakale ngaso. Nxa sesikhangela ke ekade singathi i-agenda yanamuhla okukhulunywe lamhlanje ukuthi amazwe azame ukuthi asebenzise lokho lakho kwemvelo sikubona kuyinto eqhathekileyo kakhulu ngoba siyakunanzela ukuthi izwe kazi le-Africa ikakhulu ngasikhala umhlubulo wethu we-Southern Africa siyindawo elezizenjiwayo eziningi ngeziyindlela kumele ukuthi ngabe kuthiwa amazwe ethu vele kawadubeki nxa kuyikuthi khona okwenjiwayo lokunye esingathi ngama-natural resources kusetshenziswa kuhle njalo le mali yakhona ibuya kuhle emphakathini. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bakulowo mhlubulo ngabantu abafundileyo ngabantu abangenyelisa ukuthi bazenzela izinto singathi beneficiation le-value addition kukhonoko singabe sikuthathwa kwemvelo senza izinto zethu zenelisa ukugcina amazwi ethu kungaze kwathi nxa sokuthe kwaba le mali imali yakhona ibizitshwadeka ezikhwameni.
Kusasa kukhangelelwe ukuthi kube lo mbuthano njengoba kuyabe kucutshungulwa okwenzakala e-DRC singabona kuthathwa izinqumo ezimqoka yini ezingaletha umahluko kulelo lizwe.
Sikhangela ukuthi nxa sebethe gwaqa abakhokheli bamazwe indaba ye-DRC bayibambe bangayibambi bayitshiye endleleni njengalokho kujala ukwenzakala kuhle kuphuma izinqumo zokuthi kuyini okumele kwenziwe njalo kwenziwa sikhathi bani kusenziwa ngubani. Singanika umzekeliso wokuthi khona nxa bengaphuma lesinqumo sokuthi kakukhulunyiswa nomlotha ngubani ozahlanganisa abantu ebahlanganisela ngaphi njalo ebahlanganisa nini ngoba kuqakathekileyo ukuthi e-DRC kukhulunyiswane impilo yani abantu bangayibamba budedengu abantu bazabe lokhu bebulawa bephela inkokheli zona zikwazi ukuthi kuyini ezikuba ngayo. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi umongameli we-DRC uChisekedi lo mongameli we-Rwanda bahlale phansi babonisane ukuthi kuyini okungenzakala njalo bangakhethi umlamulankunzi abangamthembiyo bobabili kumele kube ngumuntu bobabili abazamthemba ukuthi lo nguye ozasiphathisa ukuthi sixazulule lokhu. Kagame atsho ukuthi mina mfisa ukwenziwe lokhu losichekedi la atsho ukuthi hayi la mfisa ukuthi kwenziwe lokhu kuhlalwe phansi ngoba singakhangela impi le yimpi esingathi kwengona ethnic war ngoba ukagame la ukhuluma ngokuthi amathutsi akibo la ahlukuluzwa ngale e-DRC i-DRC la ithi iRwanda yangenyela entweni yelizwe elingasiyo layo. So okuqakathekileyo ukuthi abantu bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impi yona leyana ye-DRC iphele ngoba siyompi entsha njalo isiqeda abantu abaningi. Siyakunanzela ukuthi i-South Africa ilahlekelwe ngabantu amasosha amaningi ngabe kuthiwa bekungelambi ngabe bona la abantu bayaphila namhlanje. So sikhuthaza ukuthi kuphume izinqumo ezizazwisiswa ngamazwe omabili njalo ezizaletha ukuthula elizweni le-DRC.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye ekobulawa. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kwemizamo yokulwisana lemihogoyi ye-armyworm yona esihlasele izilimo eZimbabwe yonke jikelele, abalimi esigabeni eziningi bathi akula abakalutholi lolu ncedo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi sebethumele imithi yokubulala kuzo zonke izabelo zelizwe ezilichumi. Abanye abalimi bathi lanxa bebekhangelele ukuthola isivuno esihle lonyaka ngemva kokuna kuhle kwezulu, imihogoyi le izaphazamisa. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi ngaphandle kwemithi kahulumende le engakafinyelelwa ngabaningi, abalimi kumele bazithengele imithi yokufafaza ukuze bevikele izilimo zabo.
Kuzaba lobuhle obuningi kakhulu ikakhulu yona lesithi yi-fall armyworm le minye nje imhogo ehambelana lakho. Lokho kubangwa ukuthi ngoba sisuka kumnyako le-drought into lezi kazanga zathola i-chance yokuthi zimemetheke. So zithe lonyaka zisizwa amanzi lezulu lobunengi nje botshani bezilimo wasokumemetheka kakhulu kodwa zikhona indlela ikhona imithi abalimi abangayisebenzisa ukuthi bezame ukuthi bangani bayayivimbela izilimo zabo kumbe ukuthi nxa isikhona imhogoyi bamelane layo bangani bayehlisa inani ukuthi ingenze idamage enkulu kakhulu kumbe ingalimazi izilimo kakhulu. So ngiyaxwayisaka ukuthi bekhulumisane labalimi sibabo. Ngizwa kuthiwa lo hulumende uyancedisa lapha kwanisa khona kodwa imithi khona ezitolo nje ezifana labo Farmers Co-op lezinye indawo.
Ubona ubudli lobu busiba lomthelela onganani kusivuno salonyaka?
Izindima lezi ezihlangelwe emuva yizo ezingani zisengozini kakhulu ngoba sakhumbula ukuthi kube lesikhathi sokuthi abalimi bahlanyele masinya kwaba lokuchisa izilimo zabo zatsha baqalisa ukuhlanyela kakutsha. Indima ezihlanyelelwe emuva ezisezincane yizo esengozini kakhulu ngoba ubudli lobo sobuthola ichance yokuthi bumemetheke bube buningi. Ngakho-ke ngiyaxwayisa-ke mina ukuthi abalimi bahle bahlome bahlasele bengabuniki iveni ithuba lokuthi bande ngoba endimene ezihlanyelwe emuva ayikho sibona ukuthi kungaba lohlupho. Lezi ndima ezahlanyelwe ekuqaleni izulu liqalisa, hayi abalimi abaningi batshengisela ukuthi hayi umumbu usuvuthwa amabele asevuthwa. Into esizahlupha kakhulu kathesi zinyoni kakhulu laba abahlanyele amabele afana labonyawuthi lamabele isogam. Bona-ke ubudlo obukhulu obuzayo kuwe ukuthi inyoni zizahlupha sibili amabele lawo ezama ukuthi eqalise ukoma.
Imithi okhulume ngayo yiphi kahle kahle engathengwa ngabalimi?
Okuqala ngomuthi othiwa i-dragon. I-dragon ngumuthi ongamanzi abantu okumele ukuthi bawuthenge bebesebelandela ke imlayo esembodleleni akhona. Iyona indlela okuzamela bemekise ngayo kumbe behlanganise njalo la manzi ukuthi sebespreya. Omunye kuthiwa i-proof 1.9 lawo-ke ucishe ufanela i-dragon. Imithi engamanzi engasetshenziswa. Kube sokusubale omunye othiwa i-hurricane. Bese kusiba lo munye lawo ngamanzi othiwa i-blast super. Imithi-ke etholakalayo endaweni eziningi. Siyaxwayisa-ke ukuthi abalimi baye ezitolo ezithengisa inhlanyelo lezinye nje izeluleko zabalimi bacelele imithi engiyiqambileyo izabanceda kakhulu.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwelekhinya. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ibutho lakwele Somalia lithi namhla libulele abahlamuki be-Al-Shabaab abangamachumi amahlanu edolobheni le-Beledweyne. Inhlanganiso yezempilakahle e-Medicines Sans Frontiere ithi abantu abalikhulu lamachumi amahlanu sebehlaselwe ngumkhuhlane wohudo kwele Haiti. Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, iziphathamandla zikahulumende weMelika leza kwele Ukraine zithi ele Ukraine selivumile ukuba kubekwe phansi izikhali inyanga yonke ukuze kulungiselelwe inkulumo zokukhumisana umlotha lele Russia elahlasela kulelo lizwe kusukela ngomnyaka ka-2022. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo ngumnumzana Marco Rubio, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, obephathisana lomnumzana Mike Wells ongumcebisi kahulumende weMelika kwezomvikela kanye leziphathamandla zikahulumende weUkraine. Kumbiko oyethulwe kusanda ukuqhutshwa umhlangano lo kwele Saudi Arabia, abamele amazwe omabili bathele Ukraine lizimisele ukwamukela okufiswa ngele Melika elifuna kumiswe impi le. Ele Russia libikwa lingakakhulumi lutho ngalolu daba lanxa kulembiko ethi lisahlolisiswa okwethulwe ngelemelika lele Ukraine. Iziphathamandla zakulelo lizwe zaqhuba umhlangano ofanayo labameli bakahulumende kamongameli Donald Trump kunsukwana ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo sikhwica mfundo umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ezombusazwe ekolitshini leHuddersfield University kwelePilitani.
Ubona ukhona ngokuthi ukuxoxisana kwalamazwe kukhanya kungenziwa kube nzima. Ikuthi upresident weMelika ukhanya ngani ulecele afuna lithole okunenge kulokhu kukhulumisana. Ngakuzamela abantu bake bame kancane sibone ukuthi lokhu kungaba nempumelelo enjani. Kodwa njalo siyazi ukuthi le resolution leyo isidiniwe isitholelwe ngabantu abanengi kuthi ukuthi mhlawumbe isilungiselele ukuthi nayo ithole indlela yokuqeda lempi.
Kodwa ngokubona kwagoke baba Sibanda kungakhumiswana yini umloda njengoba sesibone ukuthi sokuchitheka igazi eliningi lapha phakathi kwamazwe la?
Ye, mina mina ngisho isidinga lokho, ngisho isidinga ukuthi ithole nje noba yiliphi ixesha lokuthi ikhumisane umloda le Ukraine kodwa ingayangekanga kangako. Ngakho ngalesi bomona nami kulethubanyana elokuthi kungaba lokuthula eminyakeni emlutshwane elandelayo.
Ye, elemelika lizama njalo ukuthi lembe amatshala igugu kwele Ukraine. Kambe ukuthi kungasebenza khonokho ukuthi babhatalele izikhali ezanikwa ngelemelika khona ngale ke kwele Ukraine.
Hayi, ngibona ngani kuza kubanzima lokho mina, ngibona kuzabanzima kakhulu. Kodwa bangabe bekhulumisana ngakho kodwa ngibona kwenzela nje ukuthi kukhanye ngani ukukhona okwazi ukwenza izinto lapha, ngibona ngiphumelela mina.
Amanye amazwe lawo akakhanya ngazani asekela ele Ukraine, kakhulu kuzekazi le Europe. Bese kubuya ke abanye abakuzwekazi le Africa basekelele Russia kakhulu. Kambe kwenziwa kwini konke lokho?
Abe-Europe bayesaba phela ukuthi nxa iRussia ingenza imathanda kwele Ukraine kungagcina kube lodubo olukhulu kakhulu e-Europe yonke, kugcine kubalela ukuthi kube le mpi yomhlaba wonke esithathu. Yikho kwesatshwayo ngabe-Europe bayesaba ukuthi iRussia iphumelele ezifisweni zayo lezi ezokuthi ikhanye ngani yenza imathanda emhlabeni. Abe-Afrika ye basekela ele Russia ngodaba lokuthi i-Africa yake yakolonizwa yathathwa ngamakhiwa. Ngalolo hlobo ngibone ngani kula mahluko okuwenza ukuthi i-Africa lamanye amazwe ayeke yakolonizwa kumbe ayeke abuswa ngodlame ngabe-Europe ukuthi basekele i-Russia. Ngibone ngani amazwe aqakathekileyo kakhesi kozokulwisana esifanele siwakhangele siweluse ngelemelika le-China i-Russia bengani isisemuva kakhulu okuthi laba abayisekela nje ngendaba njengoba ngitshilo ngendaba ye-history nje ukuthi kunokudlelana okuthize okuvela emuva kodwa hhayi akusela elakusasa eliphumayo phakathi kwemisebenzi ye-Russia.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa izombusazwe ekolitshini leHuddersfield University kwelePilitani. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla ezombusazwe kweleSouth Africa zetheswa umlando wokwethula inkulumo ezingabangela udlakela lwezenophobia kumizamo yokuthi tholela uxhaso emphakathini. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khona le eSouth Africa.
Esethula inkulumo yakhe ngesikhathi sengxoxo mpikiswano ePhalamende, umkhokheli webandla lePatriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie obuya njalo abe ngumphathintambo ogantsha lwezemidlalo namasiko kuhulumende womanyano, uthe abokuza bonke abaselizweni ngokungekho emthethweni kabavinjwe bengaphiwa usizo ezibhedlela zahulumende. Linkulumo kamnumzana McKenzie silandelelwe ngeyomkhokheli webandla le-Inkatha Freedom Party umnumzana Velenkosi Mhlabisa obuya njalo abe ngumphathintambo wezabelo kuhulumende womanyano. Uhlabisa utshele amalunga ebandla lakhe ukuthi awasungule umkhankaso wokuthi izitolo ezisathuthukayo amaspaza shop wonke awathathwe izalwane zakwele South Africa, kungabi lo muntu wokuza ovunyelwa kwenza leli bhizimusi.
Through the Government of National Unity, the IFP is going to drive ibandla le-IFP lizasebenzisa isikhundla salo kuhulumende omanyano ukusungula umkhankaso ozaqiniseka ukuthi zonke izitolo ezisathuthukayo ama-spaza shop la wonke amabhizinisi amancane athengisa ukudla aqhutshwa ezalwane zakwele South Africa kuphela hathi abantu bokuza abagcwele kulezi indawo okwamanje.
Inkulumo zeziphathamandla lezi zisolwa kakhulu ngabanye abadabuka kwele South Africa labo kuza. Umkhokheli wenhlanganiso esebenzi e-General Industries Workers Union of South Africa, umnumzana Mametlwe Sebei, uthi inkulumo kaMakhenzi kufanele imxotshise umsebenzi ngoba ile njongo yokusungula udlame lwe-xenophobia.
Gaetan McKenzie must also be fired and charged with hate speech for his violent.
UMakhenzi kufanele ahle aqotshwe umsebenzi njalo ethethwe icala ngenkulumo yakhe egqugquzela udlakela olubhekiswe ebantwini bokuza. Inhlanganiso yethu isola kakhulu inkulumo kaMakhenzi le ayethule ePhalamende ungayisikho kwakuqala lokho lapho watshengisa khona inkokheli yakhe yokuthi abokuza abansundu abalalungelo lokuphila lokwelatshwa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo zithi zikhathazeke kakhulu ngenkulumo zeziphathamandla leze. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi linkulumo ingabangela ukuthi uthole sekulezizalwane zakwele South Africa esezilinda ezibhedlela zizotshaya lokuxotsha abokuza abafuna ukuzokwelatshwa.
Mina iyangixaka indaba kaminister ma ibonakala still isaqhubeka ephehla udlame. Ebengizitshela ukuthi njengalokho esengene ku-GNU uhulumeni wobambiswano mhlawumbe uzidlulisile zonke lezana izinto esasimbona ekhampeni angazo ukuthi ama-foreina ye ama-foreina kwathintini kodwa usaqhubeka. Ma esengena kule ndaba yezempilo ukuthi abantu bangaphandle kabavalwe mbona ungathi umqondo ongahlakaniphile kakhulu. Mhlawumbe nje iphalamende kayikhulumisani lawo minister bake bamfundise ngobuholo ukuthi kathi ma uhola ilizwe ulihola kanjani.
Inkulumo kahlabisa layo isithukuthelise abaningi. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi akuzwisiseki ukuthi umphathintambo Hlabisa nguye owayememezela ukuthi abokuza abalamaphepha abavumela ukuqhuba amabhizimusi ama-spaza shop kwele South Africa kababhalisele ukuthola imvumo yokwenza lokhu kodwa lamhlanje nguye osesithi abokuza labo bakhitshwe kungene izalwane zakwele South Africa kuphela.
Sokutshengisa khona ukuthi akazimisele ngokuthi abantu bonke abalungeleyo bathole amaspaza kodwa ufuna kuphela ukuthi abanye bavalele phandle. Engingacabanga ukuthi njalo kuyinto ebivele ihloswe nguhulumende walekele South Africa ngoba siyazi ukuthi kulezi nsuku sikhanya sokuyakhuphuka kakhulu ukuthi abantu bokuza babhekelwe njengabantu ababi bavalelwe ngaphandle. Niyazi futhi ukuthi sekike kwathiwa bona babulala abantu so lokho okwenzakalayo kuyinto embi.
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aseqalile ukudinga usekelo lokukhetho lwezabelo oluzaqhutshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Kuvamile ukuthi ngokhetho lwezabelo kuqhamuke udlakela lwezenophobia lubangelwa zinkokheli ezithembisa abavoti ukuthi kungaxotshwa abokuza bazosala belemisebenzi izindlu lokunye abakudingayo empilweni. Udlakela lwezenophobia ngo-2008 lwabulalisa abantu abedlula amachumi ayisithupha 62. Mele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lilalele umsakazo we Studio 7 eliwuzwa uphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokwe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ngathi ngicela ukubuza lapha ngokukhathazeka kanti umsebenzi wama toll gate uyini? Ngibuza phela ngoba sesilemifula emigwaqweni, imigwaqo isahambeka, imoto zifika zime zingakwazi ukuthi zidlule njani emigwaqweni. Kodwa kuthiwa ngumgwaqo kodwa ama toll gate. Phambi kwe toll gate ngapha la ngapha kwe toll gate usiyabhadala nje uthaya inkala kathi ayiphotwolo usiyabhadala. Kanti umsebenzi wama toll gate uyini? mina sengididekile ngicela lingincede bakithi
injani linjani kwalaleli westudio 7 labasakazi bengicela lingihambisele umbiko lo phezulu khona lozuyefika la kupresident wethu siyacela shuwa ngomusa la ngothando ukuthi basilungisele uFollows Road. Follows Road usuka kobulawayo ufile emgwaqweni lapha ngamagodi izibulisini athola kugcwela amanzi imota sezisenza ukuhamba egangeni zama ukuthi zivike amagodi la asemgwaqweni hhayi lokhana akusamanga kahle lokhana akusamanga kahle sibe laye kazame ngamadla wonke azame ngamandla wonke kanti ama-togeti la imali zakhona ezibhatalayo ziyangaphi le mali esizidonisela kuma-test lapho ziyangaphi hhayi siyacela sibe lingomusa labangothanda upresident asilungisele umgwaqo lo Follows Road asilungisele ngoba ingozi ziningi ezibangwa umgwaqo lo
kuba kuhle kuphikeni i-studio 7 sinibingelele nonke niphilayo ye hhayi nathi siyabonga kakhulu ukuthi sihlale sizwa indaba siyezwa amajaha lapha babhizi abanye bathi kuqunywa i-Afrika abanye bathi kuqunywa ilizwe manje mina into engixakayo ukuthi kanti manje njengoba abantu befuna ukuquma ilizwe uzaliquma njani ilizwe ngoba umzikikazi nomambo babendawonye babebusa beyi-2 manje ma uliquma laphana phela laphana sikhuluma nge-tradition asisakhulumi nge-voting ukuvota nge-tradition akuhambelani so mina into engiyitshoyo ukuthi hhayi asingakhiphini amashoni abantu abangafunekiyo izanupiya so ipolitiki yethu manje iyadifa yikho kubona thina singeke safa sathola umbuso because now we are differing from into eyayilwela izaphu
basakazi basakazi abahle siyalibingelela sibonga umsebenzeli isiphathela wona omuhle kangaka siyabonga hhayi i-ruling party iphathi enkulu lekuthiwa ngenkulu simbiza nje sikubileli ukutsha akusela plani nje wanabona sebexabana bodwa abanye bathi 2030 umdala phansi abanye bathi 2030 phambili sokuqalisa ukuxabana bona bodwa labo sokutshengisa khona ukuthi hhayi selilokuze emasumpeni seliba ngukeshoni ungabona sokuxabana bona bodwa labo sokumnandi khona sekumnandi-ke kathe sinxa sokunje thina abanye asizithweleni sivala imlomo nje sitresti tu beqalisa ukuxabana bona bodwa kuvuka umsindo sisiye emaphethelweni indaba siyabonga ukusisakazela indaba ezinhle kangaka siyabonga kakhulu kakhulu lingadinwa
sibingelele sibingelele bantu bakithi sibingelele kini nonke Studio 7 nabantu bonke abalalelayo lami-ke ngisikele ijikayo ngithi mina ungazwa abantu bethi phansi lomunye umuntu uthole umuntu esithi phansi lomunye umuntu eloku ekuthova phansi uvele uzame ukwenzani phambili ngomsangano okuphambana abantu bethi phambili kodwa bathi phansi nomuntu bethi phansi then umuntu lo ma esefile uzabonwa ngubani ukuthi wenza the best
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamuhla lapho esiyabe sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa labahlali emazweni achiyeneyo abazama ukuvuselela ezempilakahle eZimbabwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idalele High Court lamhla limise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba yephephandaba le-News Day uBlessed Mhlanga esokuba ahlawule imali esibambiso i-bail. Kuqhutshwa umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumente abakumanyano wamazwe akumhlubulo seningizimu yezwekazi le-Africa we-SADC Ordinary Council of Ministers. Ele Ukraine selivumile ukubeka phansi izikhali lisithi lifisa ukuba iphele impi ephakathi kwalo lele Russia. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.